sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 kunhlangula 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya phezu kwamakhulu amabili kuthi emhlabeni jikelele selisedlula izigidi eziyisithupha 6.4 million.
Jenistan Big Bank sidonete ama-protective suits angu 500, ama-surgical masks angu 3,750, ama-face shields angu 125, ama-N95 masks angu 750, ama-goggles angu 500, ama-gloves angu 5,000.
Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi umphathintambo wezempilakahle kumele alungise indawo ezihlala abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa i-coronavirus ukuze zihlanzeke njalo zingabi lokuminyana.
Okubuhlungu ukuthi i-social distancing leyo ayikho vele. Njengathi sihamba ngamateksi ayikho ngoba singaze kuthiwe kufakwa amamaski. Amateksi amaningi awayenzi leyi into yokusanitize abantu. Kusithi obekumele kuhlala abantu abayi-4 uthole sokuhlela abantu abayi-3.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zilokwesaba okukhulu ngendlela igciwane le-coronavirus elimemetheka ngayo kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abathathu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 phakathi kwalabo abahlolwe izolo eZimbabwe okukhuphule inani lasebetholakale belegciwane le-coronavirus elizweni laya kumakhulu amabili lasithupha 206. Ababili balabo bantu ngabanye babaphindele ekhaya bevela kwele Botswana abagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe kuma-quarantine centers. Lokhu kutsho ukuthi asebesindile kulumkhuhlane bangamachumi amabili lasishiyagalolunye kuthi abaloke begula bangamakhulu phose amabili 173. Asebefile balokhe bebane. Asebehlolwele umkhuhlane lokhe waqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho sebezinkulungwane ezingamajumi phose amahlanu 48,392. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6,484,429. Kuthi asebebulewe ileli gciwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane 383,109. Kodwa asebesinde kulumkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,089,810. Emazweni ase-Afrika asebefunyene belawo sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 157,332. Njalo asebebulewe yilomkhuhlane bedlula inkulungwane ezine 4,493. Asebesindile bona bazinkulungwane ezingamajumi edlula ayisithupha 67,007 kutsho inhlanganiso ye-African Union.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana uPadaya Moyo kumele alungise indawo ezihlala abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus ukuze zihlanzeke njalo zingabilo kuminyana. Umahluli uJustice Muzofa uthe lokhu kumele kwenziwe ukuze kulondolozwe impilakahle yabantu abakulezi ndawo ama-quarantine centers njalo kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-coronavirus. Udaba lolu lukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Association for Doctors for Human Rights. Inhlanganiso le ibimelwa iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kolunye njalo udaba umkhokheli wabasakhulayo be-MDC Alliance umnumzana uBasey Thole yena obotshelwe ukutshengisela ngaphandle komthetho ukhululwe ngemali yesibambiso yinkantolo kamantshi namuhla. Kolunye njalo udaba oluphathelane leziphathamandla ze-MDC igqwetha lomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa umnumzana Thabani Mpofu laye ukhululwe inkantolo kamantshi lamhlanje ngemali yesibambiso engena kunkulungwane zamadola eZimbabwe angamachumi amabili, 20,000 Zimbabwe dollars. Umpofu ubotshwe kuthange esedeswa icala lokuqamba amanga kumaphepha omthethwandaba. Isibhedlela seThorngrove esiphansi kwekhansili yakobulawayo sithole uncedo lwesipho sempahla yokusebenzisa ukuvikela ukuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 izolo. Lesi sipho sivele kwabebhanga le-Stanbic, abeZimbabwe Cricket labebulawayo as Culture and Endowment Fund. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Inani lasabethulakale bele COVID-19 elizweni liqhubekela phambili liqansa okwethusayo, ngakho ke inhlanganiso ezizimeleyo lamankampani asekubone kufanele ukuba aphathise ngazo zonke indlela azenelisayo. Unkosazana Cynthia Mvundla webhanga le-Stanbic uchasisa ngoncedo abaluphe isibhedlela se-Thorngrove.
Si donatile today sihlanganelana lomphakathi wakobulawayo lapho silwisa umkhuhlane lo we-COVID-19 osuhlasele not iZimbabwe kuphela kodwa umhlaba wonke. Njenge-Stanbic Bank sidonete the following things. Sidonete ama-protective suits angu-500, ama-surgical masks angu-3,750, ama-face shields angu-125, ama-N95 masks angu-750, ama-goggles angu-500, ama-gloves angu-5,000. Siyabonga ukuthi lokhu kuzasiza ikakhulu labo abaphambili ekusizeni abantu abasebebanjwe ngomkhuhlane onalawo, okubalela amadokotela, amanesi, lakanye bonke abaphathane lezempilakahle. I-donation le izaphathisa kakhulu esibhedlela se-Thorngrove Hospital.
Unkosikazi Mvundla uqhubekele phambili ethi baphe i-ventilator kanye lezibholane ezimbili.
Okunye njalo esikudonithileyo i-ventilator ezaphathisa abantu abasebephathekile emkhuhlaneni we-COVID-19 kanye lezibholane ezimbili ezizadilwa, esinye khona lapha kobulawayo e-Country Park, esinye sizadilwa khona le e-Harare e-Glenora. Siyabonga.
Isiphathamandla seZimbabwe Cricket umnumzana Nicholas Nsingo uthi baphe impahla lamaphilisi kukhansili.
Lapha besizama ukuthi khona sibambanele kulawayo ukuthi sincedisane ngomkhuhlane lo i-COVID-19. Ngayikho-ke nje lamhla sidonete ama-sanitizers, sadonete amaphilisi, sadonete ama-cough mixture. Lokhu kuyindlela yethu ukuthi khona sincedise umphakathi wakobulawayo. Ngeviki ephelileyo sihambe entembeni lapho sifike sa-disinfecta indawo yonke, sahamba le-Percy Epson sa-disinfecta futhi indawo yonke, saphinda sabanika lako amaphilisi, sabanika ama-sanitizers lesepa yokugeza.
UJoshua Nyampindi wenhlanganiso yebulawayo Arts Culture Heritage and Endowment Fund uthi baphe amaqembu okuthokozisa uZulu.
Senze donation ama 10 kg awempupu kuma senior artist yetu akobulawayo iluba lemvelo igrupu yabomama abayenza imigido yesintu ithanda nani women's group labo bayenza imigido yesintu endawa legendary kukunas ikwesi kwenelisiyo okwanamuhla.
Umeya wedolobho lakobulawayo wamukele lolu ncedo ebonga kakhulu kubo bonke abelule izandla besipha. Isibhedlela seTongrove siqhubekela phambili sithola uncedo oluvela kumankampani uZulu lenhlanganiso ezizimeleyo kunye lamabandla ezombuso labezinkonzo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele na ku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uzulu wakomakhulela ePlumtree ukhala ngemihlambi yendlovu esihlasele kulesi sigaba yadiliza izingadi njalo yagqibela leziliva emifuleni lapho okunatha khona izifuyo. Indlovu lezi zibikwa zingena lasemizini yabantu zisidla amajodo. Izakhamizi zithi lokho kuzifaka engozini enkulu, nanku kulabantu abedlula amajumi amabili ababulawe izindlovu elizweni nyakenye. Zithi okuhluphayo yokuthi lanxa sezibikele abezendle kaningi-ningi ngalolu daba akulasizo esezilutholile. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Simon Maseko.
Silenkinga lapha ngisendaweni yakomakhulela kuward 9 silohlupho lwendlovu. Sizama ukuthi sithinte abantu abamelana lazo ukuthi basincedise kabafuni. Indlovu sezingele silengade kade silaye ile ezithele ezinhle kakhulu kodwa sesireporte 4 times kabaphenduli abalandlela abasithela yona. So besicela ungasincedisa yini ukuthi singenza njani ukuthi labe National Parks bake bezwe ngoba sizama ukubatshela indlovu zakhona ziyadelela. Ngikhuluma lamhlanje nje ekuseni ziphume ngo 7 o'clock. Ngikhuluma iziliba ekade zigeje ukuthi inkomo kazinathi abantu kabanathisanga inkomo. Bezigqibela iziliba ezingu 14. So lamhlanje indlovu zistrakile kule ndlovu esikhanye singena laphakathi kwemizi ifuna ukudla amajodo. Pho besicela laba abe othuma ukuthi basondele baze zama ukuzethusa vele kabaphenduli okwabo kubuma kunjalo abafuna ukukhuluma nathi. Sicela usizo olungavela khona ngapho ukuthi kungenza njani, ungasibekela njani ukuze laba abantu sikhulumisane labo. Kumbe usibikele kwabe National Parks uhluphe sesilalo lukhulu kakhulu.
Indawo zakini khona ngapho zihlala zisiba lohlupho olufanayo lapho indlovu ezihlasela khona ikakhulu ngesikhathi amabele esemasimini. Zichaye zithanyele zingachiyi lutho. Nyakenye sibone njalo kusifa abantu abedlula amachumi amabili elizweni bebulawa zindlovu. Ungathi njengabantu bemakhulela lisengozini enganani ngalezi ndlovu elikhala ngazo?
Vele sizakufa sibulaza indlovu ngoba lokuhamba kasahambi. Ziqalisa ngo-3 emini kuyazi kuyetsha u-7 to 9 kwesinye isikhathi lokho ziphakathi kwendawo ukuthi ungekukwanisa ukuthi uyinathise inkomo khona lapho. Angazi babantunga, sicela usincedise ngoba ngaphandle kokuthi ungenele uzama ukuthi usixoxisele labantu bakahulumende ukuze ubonakale sithole usizo sinenza njani.
Umnumzana Simon Maseko isakhamuzisa kwamakhulela ePlumtree. Sixoxela ekhona le kwamakhulela. Kusenjalo isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority, umnumzana Tinashe Farao, utshele iStudio 7 ukuthi udubo olukhona ngendlovu eZimbabwe yikuthi sezizinengi kakhulu ukwedlula amadlelo azo, yikho sezingena ebantwini. Kodwa uthe bayalwazi udubo lwemakhulela, njalo uthe sebethumele abazingeli babo ukuyaxotsha lezindlovu. Wengeze wathi indawo eziningi ezifana leGwanda, eCholocho, Bikita, Zaka lazo zihlala zisiba lodubo olufanayo. Singakayi esigabeni esilandelayo, wathi sizwe indaba zakwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguSithandekile Mhlanga.
Inkulungwane zabantu bohlobo lwamafulani eSenegal abaphila ngokulondoloza inkomo sebesehluleka ukwelusa imhlambi yabo bezulazula njengenjayelo ngoba sebevalelwe esigabeni selowuga kulelo lizwe ngenxa yemigoqo ebekiweyo nguhulumende eyokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ukutshengisela kwabantu eMelika kusolwa ukubulawa kowesilisa onsundu ngamapholisa umnumzana George Floyd kubikwa bekungeladlakela izolo njengalokhu okubonakale kwezinye insuku ezedluleyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus. Kodwa likhumbule zihlobo ukuthi ngenxa yodubo lwalumkhuhlane kasenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi sezilokwesaba okukhulu ngendlela igciwane le-coronavirus elimemetheka ngayo kulelo lizwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Ukuqonga isiqubu esikhulu kwenani labahlaselwa ligciwane le-coronavirus kwele South Africa sekuthiye beZimbabwe abaningi belokwesaba okukhulu. Okwamanje nani lasebehlaselwe ileli gciwane kwele South Africa selisedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu over 35,000. Asebebulewe ileli gciwane sebedlalela kumakhulu ayisishiyagalombili around 800. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Cynthia Dube uthi sebesesaba lokuphuma emnyango ngoba kungathi leli gciwane seligcwele indawo yonke.
Masithi siyakhangela abantu abachaphazekileyo nge-COVID-19 lokhu besanda besiya phambili, njalo nezimfa zangkhona aziphunguki ziyaphambili. Konke nje ubona kungama-challenges esingakwaziyo ukuthi anganqotshwa kanjani.
UMadube uthi obesabisa kakhulu ukuthi leli nani likhwela ngesikhathi sekulabantu abaphose bafike izigidi ezilithumi about 9 million asebebuyele emisebenzini.
Okubuhlungu ukuthi i-social distancing leyo ayikho vele. Njengathi sihamba ngama-taxi ayikho. Ngoba singaze kuthiwe kufakwa ama-maski, ama-taxi amaningi awayenzi le into yokusanitize abantu. Siyangena nje sihlale uzo kuthiwa social distancing, kodwa kusithi obekumele kuhlala abantu abayi-4 uthole sokuhlela abantu abayi-3. That means ayikho nje i-social distancing.
Umnumzana Khuleka Ndube yena uthi okwethusayo ukuthi uhlelo lokubuyela kwabantu abaningi emsebenzini oluvulwe ngomvulo luthe luqala kwahle kwangathi legciwane lalo selihle lavulelwa.
kule level 3 ingishayisa ngovalo kakhulu ngoba sekuvulwe izinto ezihlanganisa abantu ingane amasonto amatshwala abantu bazodakwa bangalawuleki ngendlela eqondile ungathi lesi sifo sazobhebhetheka ngamandla lezi ngozi emgwaqweni futhi sizazobuya sibulawa yi-corona sibulawa izingozi ungathi kusazobe kubi kakhulu kube kuthiwa abalinde kancane mhlawumbe amakhaza adlula ngoba bethi le corona ngathi ihlobene lamakhaza kuyethusa ngempela kakhulu kakhulu
noma kunjalo esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Joyful Ncube uthi loba igciwane lalo selisidla amahabulo ezindlini lakho bekuvele ungasahlaleki njengoba umangoye ubesebhazalele eziko
kule libangise sikulo kuthiwa ngustage 3 so kusuke kwabangcono ngoba abanye bethu sesibuyele emsebenzini lanxa abanye bengakabuyeli kodwa kungcono ngoba sizokwazi ukuthi sisizane labanye bethu abangakabuyeli emsebenzini singasizana ngokuthengelana ukudla singasizana ngokuncedisana ngendawo zokuhlala so ngokubona kwami ngibona ngathi kuhamba kusiba ngcono
abacubungulane zokumemetheka kwalegciwane bathi cucajangelwa ukuthi kusiyaphela umnyaka igciwane lecoronavirus selibulele abantu abafika izinkulungwane ezilihlanu 50,000 lahlasela abafika izigidi ezintathu 3 million kwele South Africa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane sezibumbe amaqembu achiyeneyo okuqoqa imali yokuphathisa abadubekayo ezigabeni ezivela kuzo ekhaya kulandela uhlelo lukahulumende lokuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Kubika u-Ezra Chisasbanda.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ehlala kwele Bilitane lithi lithinteke kakhulu ngodubo lwendlala osolubhakile ekhaya. Baze baphuma nemicabango ukuqoqana bebuthanisa imali bethengela abantu ukudla, hathi ihlobo zabo kuphela kodwa emangweni lapho abadabuka khona. Unkosazana Moli Vunda ngomunye osebenza labanye bakhe ekuncedeni uZulu.
Ngesikhathi se-COVID siye sabona thina labangani bami ukuthi singancedisa kanjani abantu abadala abahluphekileyo ekhaya abaswelayo nabakhubazekileyo. So siye sancedisa izimuli koBulawayo nasemakhaya emaphandleni naseCholocho. Besingancedisi izihlobo zethu kodwa besincedisa lapho esibabone ukuthi banezidingo abangasakwanisi ukuzenzela noma abangani abantwana ababancedisayo.
Umnumzana Lucky Moyo ngwenhlanganiso yeNgwana Development Trust labo-ke bathengele izakhamuzi zeNgwana ePlumtree ukudla.
Ngesikhathi se-COVID besithenge nje impuphu, ichukela, ama-cooking oil lokuthize sakunika abantu abadala, ikakhulu abantu abadala bonke abalama 80 years and above ngoba amabhodi bevaliwe abantu bakithi abajayele ukuthi mezimpahla from South Africa ngabafowethu labo esibabiza sithi ngomalayitha bebengakwanisi. So kusuke kwenza kwabanzima ukuthi kona abantu bathole ukudla. So sibe sithumeza ke izimali sicela abantu baye kuoda kuma wholesale baye deliver ke ekhaya.
Abantu abaningi abalamsebenzi eZimbabwe njalo abalasizo abalithola uhulumende. Ngakho ke unkosazana Isabel Ndlovu uthi yikho okwenza ahlangane labanye bakhe ukuthi bancedise abantu koBulawayo.
Baphila ngokuzisebenza esitaradeni sebevalelekile, siphakamile sabathengela impuphu nama basic things ezidingwa umuntu. Elokishini lasenew lobengula, elokishini lasentumbani, elokishini lasenorth phumula, enkulumane South Phumula zifinyelele lezo zamba lezandla. Sibona ukuthi asisezi ukuma sithi siyenzela iCovid-19 kuphela ngoba abadala labana bayaludinga usizo lwethu sinsikwela kithi kungala welfare.
Umdlali wenguqu owaduma kakhulu esadlala iqembu leZimbabwe Sands leli lamaZulu kunye leZimbabwe National Team elama Warriors uMzondo Mgatsa laye uqoqane labanye bakhe adlala labo inguqu ukuthi bathengele abantu ukudla.
Mina labangani bami uEzra Mnyandoro lo Richard Choroma njengabantwana sakhulela eBulawayo sahlangana samakhanda safaka okuncane sincedwa langabangani lezihlobo ukuthi sizama ukuthengela abadala abemzilikazi esezwe ukuthi bayashota ngokudla. Besithanda ukuthi angathi singakhava amanye ama-areas not just emzilikazi lapho esakhulela khona but the whole of Bulawayo.
Sokuzinyanga ezithile uhulumende weZimbabwe wethula iziqondiso zokwalela abantu ukuhambahamba bahlale ezindlini okwe-lockdown ukuze bavikeleke kumkhuhlane we-coronavirus. Iningi livalelwa nje kodwa alilakudla. Ikwezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kweBrithani ziphumele imikhankaso yokuncedisa abaswelayo emakhaya lapho abadabuka khona. Ngimela yesitudio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ikansile yakoBulawayo isiqalile ukufakela abantu indawo lapho abangakha khona amanzi emizini ehlala abanengi eyiyo ebhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi. Kubika uBathabile Masuku.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngembono ehlukeleyo inyathelo lekhansili lokuzifakela indawo ezingaya kukha khona amanzi ezama water kiosk. Unkosikazi Pretty Sithole isakhamuzi sakoBulawayo uthi licebo elihle elithathwa ngukhansili kodwa kubuya lemigoqo.
Lokho okukhulunywa siyakuzwa njalo kulicebo elihle kakhulu kodwa sisuka sibe lembuzo engatholi impendulo ukuthi amanzi angikhona siwathola njani, siyawaphiwa kumbe siyawathenga. Kungaba le mpendulo khonapha hayi kube kuhle kakhulu kodwa esikunanzelelayo ukuthi maduzane nje kule mkhuhlane engasuka iqhamuke ngesimo esikhona ezindlini zethu. Njalo lezigoga lazo fanele zithole usizo nathi ukuthi kukhangelwe abantu abapheleleyo kuphela.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila kaWard 17, uthi ama-water kiosk afakelwa ukuthi abantu abangasatholi manzi babe le ndlela yokuwathola.
Kuqhubeka kunjalo ama-water kiosk ethu ayabe elezimpompi ezihlukanisa ngamamitha amabili okuncedisa ukuthi abantu bazaneleza ukwenza i-social distancing sivikela umkhuhlane lo owe-COVID-19 osumemethekile umhlaba wonke. Siyazama ukuthi kuma-water kiosk lapho kuzabe sokulula ngoba kuyabe kungena mpompi eyodwa, zingaba zimbili kumbe zibe ntathu kumbe zibe zini, ukuthi abantu babe bekhelela amanzi belibanga elithile bengathintani. Sizama ukuncedisa ukuthi sivikele abantu ukuminyana lokho bese kukhona kuma-water bowser nxa ebuya beminyana.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Promise Nyathi yena uthi wesabela ukuba engxenye lawo manzi ayabe engahlanzekanga.
Kuqhubeka kunjalo ama-water kiosk ethu ayabe elezimpompi ezihlukanisa ngamamitha amabili okuncedisa ukuthi abantu bazaneleza ukwenza i-social distancing sivikela umkhuhlane lo owe-COVID-19 osumemethekile umhlaba wonke. Siyazama ukuthi kuma-water kiosk lapho kuzabe sokulula ngoba kuyabe kungena mpompi eyodwa, zingaba zimbili kumbe zibe ntathu kumbe zibe zini, ukuthi abantu babe bekhelela amanzi belibanga elithile bengathintani. Sizama ukuncedisa ukuthi sivikele abantu ukuminyana lokho bese kukhona kuma-water bowser nxa ebuya beminyana.
Imizamo yokukhuluma lekhansili yakoBulawayo yehlule ngoba bebephakathi kwemihlangano. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.